Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 12 kuNhlangula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Robert Mugabe ulubhekisa eJohannesburg kwele South Africa lapho akhangelele ukumanyana lenye inkokheli yamazwe abensundu emhlanganweni womanyano wamazwe awezwekazi le-Africa we-African Union.
Hayi, ngijabule kakhulu ngokunqoba lokhu okumangalisayo ngoba ngiyazi ukuthi ngizasebenza labantu phakathi kwe-community. Mina njengoba ngikubandla le-ZANU-PF ngiyazi ukuthi i-ZANU-PF libandla elibusayo. Ama-cabinet ministers esilawo ngawe-ZANU-PF, mina ngowe-ZANU-PF.
Amalunga ebandla le-ZANU-PF anqobe kukhetho lwayizolo athi elokhu ethakazelela ukunqoba kwawo njalo aselindele ukugcwalisa izithembiso zawo ebantwini. Ukuhoza Friday lamuhla silomculi kamaskandi uThemba Nkiwane leqembu lakhe lesiqholo seJwane. UBenedictine Nhlapo uxoxa laye insizwa ngale ngendlalado layo elitsha elithi lomhlaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Robert Mugabe uselubhekise eJohannesburg kwele South Africa lapho akhangelelwe ukumanyana lenye inkokheli yamazwe abansundu emhlanganweni womanyano wamazwe awezekazi le-Africa we-25th Assembly of Heads of State and Government of the African Union oqalisa ngensonto ophela ngomvulo eSandton Convention Center. Lo mhlangano owandulelwe ngowabameli bamazwe la wenziwa phansi kwendikimba ethi Year of Women's Empowerment and Development Towards Africa's Agenda 2063. Umbiko oyethulwe ehofisi ye-AU uthi kule nkokheli yamazwe awe-Afrika edlula amachumi amahlanu esiqalisile ukufika kwele South Africa sokulama emhlanganweni okhokhelwa umongameli Mugabe. Inkokheli le ikhangelelwe ukuhlaziya inhlupho ezithile ezibhekane lamazwe angamalunga e-AU ezigoqela impi emazweni abalisa eleBurundi, Nigeria, Somalia, leSudan. Emhlanganweni ongasoze uvunyelwe ayintathele izindaba, inkokheli le ikhangelelwe ukuhlaziya ezinye inhlupho ezifana lodlakela lokuchasana ngemihlobo olwe-xenophobia, udubo lokubalekela kwabantu ngobuningi emazweni akwele-Europe kanye lobudlelwano obungamanga kuhle lomthethwandaba wamazwe omhlaba owe-International Criminal Code. Amalunga ebandla le-ZANU-PF anqobe kukhetho lwayizolo athi elokhu ethakazelela ukunqoba kwawo njalo aselindele ukugcwalisa izithembiso zawo ebantwini. Lokhu kwenzakala lanxa ibandla le-MDCT elingangenanga kulolu khetho lisithi ibandla le-ZANU-PF alinqobanga ngokuqotho ngoba abantu abavotileyo bebebalutshwana. Kukanti abanye abancintise bezimele njengomnumzana Themba Mliso ayihurungwe West bathi ibandla leli lisebenzise udlakela kanye lokuncindezela abantu ukuze linqobe kulolu khetho. Kodwa unkosikazi Maite Impala osezamela ilobhengula idalela ephalamende uthi kusasa uzaqhoba umbukiso we-roadshow lokunye okuninginengi.
Hayi, ngijabule kakhulu ngokunqoba lokhu okumangalisayo ngoba ngiyazi ukuthi ngizasebenza labantu phakathi kwe-community. Mina njengoba ngikubandla le-ZANU-PF ngiyazi ukuthi i-ZANU-PF libandla elibusayo. Ama-cabinet ministers esilawo ngawe-ZANU-PF, mina ngowe-ZANU-PF. Inhlupho zonke ezingani ziyazikhathaza phakathi na kwe-constituency yami ngiyazi ukuthi ngizazihambisa kuma-ministries achiyeneyo zilungiseke khonapho khonapho ukuthi abantu kuvota kwabo kubakhululile ezintweni eziningi ngoba babe sebesenelisa ukuzoripota kini lami ngihambisa lapho okufaneleyo ngiphenduka nama-report okulungiseka khonapho khonapho sihle sikulungisekiyo khonapho ngobulawayo sengikhweza lami sengihamba nakho phezulu.
Abanye njalo bathi ibandla lakho linqobile ngoba i-MDCT yandise ukunqoba khona ngapho kobulawayo ibingancintisi njalo abantu bavote bebalutshwana.
Asiwelanga ukuyini abantu bayasekela ngoba kube kuphakathi kweziki njalo abantu abaningi ngathi sibayazama ukuziselela njengoba libona ukuthi umumo wakobulawayo wonke umuntu ukhangele. So baye bezama ukuthi baziselele phakathi kweziki ngabe kuyi-weekend mhlawumbe sizaba le-different story. But okwakathesi thina siyafithiseka ngalokho okwenzekileyo ngoba siyakwazi ukuthi abantu bayasisekela sebevuleka amehlo sebebona lapho esivela khona nalapho esiya khona
selile sihlalo zeparlamenti okokuqala ngemva kweminyaka eminingi edolobheni lakobulawayo yini elikwenzayo kathe singizwe ngaphambilini kwalingxoxo sithi lizaba le roadshow
esikwenza namhla abantu balokhu bezokwenza amhlophe sile team yethu esisebenza nayo ngezithembiso ade sizenzile sikhulumisana nabantu sesifuna ukulibalandelela labo bantu ade sixoxisana nabo ngendlela ezijiyeneyo ukuthi siye ncedisana ngezinhlupho abalazo ezilungiseka khonapho khonapho sihle sizilungise okungalungisekiyo silapha kobulawayo sesikukhweza sesikuthwala sesihamba nakho ephalamende nge-weekend sile road show kusasa iqalisa emini ngama-1:30 siyabe sibhoda ngama-shopping centers sibonga uZulu ngokuvota akwenzileyo
kuzo zonke indawo lapho kunqotshwe khona
ngokweyami plane yile zakhamizi zami ku-constituency yami
akukho okwenziwe njengebandla ngulong loyazenzela okwakhe ku-constituency
kuza kwenziwa okwebandla hayi khona kathesi amaviki alandelayo celebration ivele ikhona
lo nkosikazi Mayite Impala osezamela ilobhingula edalela eParliament obekhuluma ecingweni le Studio 7 okobulawayo lithiye indlebe kusasa ngomgqibelo kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana lapho esizaxoxa laye unkosikazi Impala ngokubhekane labesifazana kanye lemizamo engenziwa ukuthuthukisa impilo zabo mama labantwana. Umbuthano wokuthandazela umnumzana Itai Dzamara ngensonto eHarare awuseyikwenziwa ngemva kokuba amapholisa ayithe umkhosi lo osungenelwe ngamabandla ezombusazwe aphikisayo ikakhulu eleMDCT. Umbuthano lo ubuqoqwe ngamabandla okholo ngenjongo yokuthandazela uDzamara yena osele inyanga ezintathu engaziwa ukuthi ungaphi. Abenhlanganiso yeZimbabwe yePastors Fellowship abayibo abakade beqoqa umbuthano bathi sebezahlangana ngomvulo baphume lelanga elitsha.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930 12080, la ku 15775 kHz. Lela konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ikhansili yeHarare ithi sithole indawo esibekwe eceleni ukuze yakhelwe izindlu ze amaflats azakhiwa ngendleko ephansi ukuze zingaphela ziphiwe abantu abangafinyelela ukuhlawulela imbadalo yokuzithengiselwa. Lokhu kwenziwa phakamsi kwemizamo yokwehlisa udubo lokukhula kulohlu lwabantu abadinga indawo zokuhlala kule ikhansili elilenkulungwane ezingamakhulu ayisithupha ayi-600,000. Iziphathamandla zekhansili zikhuthaza amakampani azimele wodwa ukuthi aphathise kulolu dubo alandele isibonelo esihle esenziwa yinkampani ye-Old Mutual. Layo linkampani ikhuthazwa ukuthi iqhelise lezi nhlelo zokwakhela abantu izindlu abalakho ukuzenelisa ukuzithenga ngentengo ephansi. Konke lokho kuphume emkhosini wokuphawula ngokusemthethweni kohlelo lokwakhiwa kwezindlu eHarare olwebutiriro Housing Project Field Day. Sizwe umqondisi wenkampani Old Mutual mnumzana Gilbert Gumbo ekhuluma emkhosini lo.
Ngiyabonga ukuthi Old Mutual siqedile ukwakha izindlu ezingu-2797 endaweni yeBudiriro. Indawo leyo izathi mbayimba ibizo layo lizotshintsha kuthiwe Roveneco Park. So siyabonga laba sisebenze laba ama-contractors, siyabonga asisebenze labo i-council. Babe yi-business partner ngoba yibo abasinika umhlabathi lowo. Siyabonga abahlukeneyo amakampani amaningi abakhileyo lezi zindlu sezibhedlele. Sizogcina ngalaba namhla basifakele ifurniture ukuthi izindlu lezi zibonakale kuhle. Siyi-Old Mutual siyathanda ukuthi khona abantu babe lezindlu. So i-Old Mutual ile kampani ekuthiwa yi-CABS. I-CABS iyafinansa izindlu. So abantu abaningi lapha bavunyela ukuthi bathenge izindlu for cash ngama-price ngentengo ezikhona bavunyelwa njalo ukuthi bakwelede imali yama mortgages ecaps ukuthi babhadale kumbe over 10 years kumbe over 20 years kusiya ngesikhwama sawo lokufisa kwabo.
Uthini ngenkulumo kaMayor ukuthi naye uthwa liyayekethisa njalo lingene kulabana abaphansi abathola imali entutshwayo?
Siyavumelana laye, siyavumelana kalaye kakhulu, ikakhulu lapha sikhangela ukuthi umhlabathi lo obukhona ubunzima ukusebenzeka. Ungakhangela langaphetsheya ngayo kulamatshe amaningi, intengo leyo ukuthi zifike kubo 25 kwakuyibubi bomhlabathi esawufica ukhona lapho. So uMayor la sesithe khona ukuthi sehle mbijana kasikhangeleni amaplazi angcono, umhlaba ovulekileyo onganzima ongelamadwala njengalowo lazobe ngela send coaching ebikhona ngoti ukugqibela amagodi lana abekhona lana kusuke kwenza imali yokuthi kwakhiwe ibe nenge. Kodwa ke siyavuma ukuthi khona izindlu kumele zihle kwenzela ukuthi uzulu laye abe lomzwakhe.
Okwamanje selithe layekethisa yini kulokho likufunayo nxa umuntu efuna indlu?
Kunenge esikuyekethekisileyo. Nxa likhumbula ekuqaliseni lapha umuntu bekumele abhadale 25% deposit, sokuyehlile lokhu sokuyi 10%. Besile mthetho othi khona khona ukhansela uthe khombe sithi khona kumele kube ngu-first time buyer kuphela kutoqalisayo. Hhayi, khathesi lobo muntu lobani uyayivunyela ukuthenga izindlu lapha. Bekuthiwa khona akumelanga ube le ndlu more than one, khathesi uyavunyela ukuthenga mbo ngezingaki. Kade kuthiwa khona kufuneka abantu kuphela, namakampani khathesi asevunyelwa ukuthi khona bathenge, bathengele izisebenzi zabo. So kuningi okuxakudikisiweyo.
Lo ngumnumzana Gilbert Kumbo, isiphathamandla se-Old Mutual, bekhuluma emkhosini wokuphawula uhlelo lwezindlu zePutiriro eHarare. Kube lokugiya ukuhlabela lenjabulo enkulu emkhosini wezifundi eziphuma emolini eziswelayo emagombini amane eZimbabwe, kodwa zikhaliphile ezifundweni phose ezingamachumi amathathu i-27 kwele Melika wike uyawenza izifundo zaphezulu emakolitshini. Lezi zifundi zibuthene emkhosini wokuvalelisana laso esigodlweni sommeli weMelika eZimbabwe, njalo ziya ezikolo phansi kohlelo lwendleko yezigidi eziyisithupha zamadola i-6 million olwe-United States Student Achievers Program, USAP. Ekhuluma emkhosini munye ummeli weMelika eZimbabwe, umnumzana Bruce Swarton, uncome kakhulu izifundi lezi esithi kuyamjabulisa ukubona ukuthi lokhe luqhubeka phambili luqina lolu hlelo alusungule esesiyisiphathamandla esibona ubudlelwano lozulu esigodlweni sabelizwe lakhe ngomnyaka ka-2000. Uhulumende weMelika usebenzise izigidi ezingamachumi amahlanu zamadola i-50 million dollars kulolu hlelo lwemfundo lwe-USAP osoluncede izifundo ezedlula amakhulu amathathu kusukela lapho lusungulwa eZimbabwe ngomnyaka ka-2000. Izifundi lezi ebezikhatshwe ngabazali lezihlobo lazo ziveze injabulo yazo ngokutholiswa ithuba lokuyafunda emakolitshini akwele Melika. Asizweni bezikhulumela.
My name is Sasenkosi Mandi. I went to Masia Pambili College in Bulawayo. Ngizwa ngithaba kakhulu, ngijabulile ukuthi ngakho konke lokho kwenzakala lapha ngoba kusitshengisa ukuthi phambilini lapha siya khona kulokukhanya kakhulu ngenxa yokuthi bonke abantu abalapha balesifiso sokubana batshintshe indawo lapha abahlala khona, babe yibo njalo abatshintshe izinto ezigabeni lapha abahlala khona. So ngithanda ukuthi abantu abaningi abalapha balesifiso sokuthi batshintshe izindawo lapha abahlala khona, and i-scholarship lezi zisinike ithuba lokuthi siyefunda ukubana sitshintshe njani lapha esikhona.
My name is Alpha Ngwenya and I'll be going to Arizona State University in America. Ngaqeda ukufunda khona ngale ngizophenduka ekhaya. Ngifike ngiyenze i-social work ngoba mbona ngathi kulento eziningi ezimele ziguquke ezenzakalayo ku-society yethu ngoba lingananzelela ukuthi abantu bayadubeka kulezinye izinto abantu esingaba lolwazi ukuthi singabanika ulwazi bayakhona ukuziyenza so njengoba mina ngisitsho ukuthi ngiyafisa ngilesifiso esikhulu sibili ukuthi ngiyitshintshe i-society yethu ngendlela emengayo ngoba siyabona ukuthi abantu bayalamba siyabona ukuthi kule mikhuhlane egcwalagcwalayo okuselakalani ingqondo lokutshelwa lokufundiswa kwabantu abesigaba ukuthi beyenelise ukuba lalolo lwazi lento ezinjalo zingavikeka
Okay, so mna nginomaqhancube ngafunda eluveve form 1 to form 4 then ngase ngisiya empophoma form 5 form 6 ngiya eWellesley College iseMassachusetts eUnited States of America but then with e-diversity SAUS angikho sure into engifuna ukuyenza because ziningi izinto engazenza la nxa ungumuntu owenza ama-sciences njengami you can do ama-arts nxa ungumuntu owenza ama-arts you can uyakwanisa ukuthi uyenze okunye okungekho related to ama-arts uyenze kumba ama-sciences because kuyabe kuthiwa yi-liberal arts education so uyakwanisa ukuthi uya-liberal ukhululekile ukuthi uyenze ongabe unjani ufisa ukuthi uwenze so but akade ngikhangela ukuthi ngikwenze i-neuroscience then since yaku-medical school sensiba ngu-doctor sengiphendula e-Africa ngibe yi-missionary doctor e-East Africa so ngifuna ukufunda leSwahili because iSwahili iyekhulunywa kuma-countries wona lawana khona ngayo
Lezo bekuyizifundi zeZimbabwe ezibe lenhlanhla yokukhethwa kungena kuhlelo lokuyafunda emakolitshini akwele Melika olwe USAP. WuStudio 7 Live Talk lamuhla sikhangela uhambo lweqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu elama Warriors elilubhekise kwele Malawi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokheli yakwele Nigeria kanye leyamanye amazwe angomakhelwane ihlangane lamhlanje ihlaziya lokucebisana ukuthi lawo mazwe angalwisana njani labalwa becatsha abeqembu lesi-Muslim. Abedlulisa amalawulo abe Boko Haram ekusungulweni kwalomhlangano omongameli Mohamed Buhari uthe kumele ilizwe lakhe libe yilo elikhokhelwa leli ukuthi njengoba abeqembu leli belwisa kakhulu elizweni lakhe. Iqembu lenhlanganiso ezibona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu kwele Kenya ezibalisa Amnesty International, Human Rights Watch, the National Civil Society Congress asekhalaze kuhulumende weKenya ngokuhlukuluzwa kanye lokwethuselwa okwenziwa ezinye inhlanganiso ezizimeleyo elizweni. Ugatsha olugcina iziphala zegazi olwe-National Blood Services of Zimbabwe solukhuthaze uzulu ukuthi azinikele ukupha igazi ukunceda lapho abayabe bewele ingozi. Inkuthazo le iphuma amazwe omhlaba ekhangelelwe kunanza ilanga le-World Blood Donor Day ngesonto. Ugatsha lwe-National Blood Services luza nanza leli langa emkhosini ozakwenzelwa koBulawayo e-City Hall kusasa. Sixoxele sikhulumelisa lolu gatsha eMathebeleland umnumzana Sifundo Ngwenya.
Inhlanhla nje silayo kwele Mandebeleni yithi esizabe sibhikishela lowo mkhankaso welizwe i-National Commemorations ke khonaphana emzini wamakhosi namakhosikazi ke City Hall khonaphana kuyukuthi sizabe siwenza lo mkhankaso ilizwe lonke liyabe lithe gwaqa khwaphana libuthene sibhikishela ke bona laba abathi banikeze igazi kusiza izimpilo zabanye kanti ke kwalonyaka umucwa esiwunikezwe ngihlanganiso yezempila kahle i-World Health Organization umucwa wakhona uhamba usithi niyabonga ngokungiphathisa ukusiza impilo yami ngesilungu okukhumshela besithi thank you for saving my life besitsho njalo ke kukhona isilogani esikhona abathi bona nikeza igazi kaningi kuqakathekile ukupha igazi ngesilungu ma bekukhumshile bathi give blood give oftenly blood donation matters sizabe sikhona phana ke e-City Hall emzini wamakhosi namakhosikazi sibhikisheke lolu suku kuyikuthi iziphala zegazi ke hayi igazi likhona lenele ukuthi bisize umphakathi labantu bayapha ngesihle sivili igazi lelana eliphiwa ngesihle kungelambadala ungakhokhelwa lutho sokusiphathise kakhulu ke lokhu ntungameli ngoba isizwe sethu khanya siyathuthuka sivili kuzindaba lezi zokupha igazi lokulondolaza izimpilo zabantu
abapha igazi kakhulu ngabasakhulayo ngabadala kumbe kuhlangene nje
abasakhulayo ntanga yibo banikeza kakhulu igazi babunkomo kulabadala kanti ke labadala labo sebesenelisa ukuthi baphakamele phezulu ekutheni banikeze igazi leli ngoba siyasebenza kakhulu ke lomphakathi sithi mina kungaba izindawo ezinjengezinkonzo izindawo ezinjenge umphakathi nje siyahamba ke emahholu lapha siyahamba kuzindawo zabatsha laba ama youth center sisiyalithola ke igazi leli ngobuningi balo khona ngale
Loke ubalaleli ngumnumzana Sifundo Ngwenya wenhlanganiso egcina iziphala zegazi National Blood Services of Zimbabwe.
It was a Friday, my darling. Was a Friday umsebenzi ubokile.
Kuwoza Friday lamhlanje silomculi kaMaskandi uThemba Nkiwane leqembu lakhe lesiqholo seJwane uBenedict Nhlapho oxoxelayo insizwa le ngedlaladelayo elitsha elithi lomhlaba.
Themba Nkiwane isizwa ezelwe u-1986 yakhulela eCholocho yena ke zomculo osuke lazo esikolo seMalanda Primary wayangena lazo eDinyani Secondary ngo-2013 eseseGoli ubumbe iqembu le amabalengwe kodwa laphelela emoyeni okomlilo wamaphepha loba kunjalo kazange alahle imbeleko ngokufelwa kuthe ngo-2014 wabumba iqembu alalo kwamanje isiqholo seJwane okuyilo eselihwatshe idlaladeleli elitsha elithi lomhlaba lelidlalade lilengoma ezilithumelane lezingoma zakhelwe kikho konke okwenzakala empilweni yoluntu kugoqela induduzo izixwayiso izibongo ezothando lezinye izehlakalo zempilo uThemba uthi intsha layo ithola izifundo ezijulileyo kulelidlalade kugoqela lakule ingoma ethi ngabasekho
kudala obaba bethu labo mama babekwazi ukubekezelela imishado yabo kodwa namhlanje intsha segijimisa imali uma mhlambe ungabe uyashela intombi noma ikuphi into yokuqala uqale akubheka ukuthi ugqoke njani uphathe ifone enjani usebenza kuphi manje ngezingindlela nje akusena uthando manje sokuthandwa imali yakho
umona sibuya khona kuzolunga duduzeka uyadela lethi ngiswele imlomo ngezinye zengoma ezitholakala kuledlalade
Senilomo ezinkulungwane bavana izokuzibonela letalento ningalona unkosi yami senilomo
uThemba uthi yena akukholelwayo ukuthi umculo kufanele wage isizwe athi ukukhwezela ingxabano nokuthethisa abanye abaculi njengalokho okwenziwa ngabanye kunengike athi ukhangelele ukufunda kubalandeli bakhe
bengifisa nami ukuzibona sengikwelinye izinga nami sekukhona abantu mhlawumbe engibafundisileyo kwabe khona nabo abazosala bekufundisa abanye abantu ukuze umculo uqhubeke imessage iqhubekele phambili nemfundiso kubantu ebengakujabulela kakhulu ukuthi bangitshele lana nalana abagxeka khona nalana abafisa ngiqondise khona ngoba engikwazi ukuthi kulelidlalade ngeke ngibe 100% kukho konke
uthi nxa ungalithola lelidlalade elilokulisachisa njengoba lethu lokuqaleni kwawonalo umnyaka thintana laye ku Facebook egameni elithi isiqholo seJwane umtshele lokho ofuna akulungise udlalade elandelayo. Mele Studio 7 eJohannesburg le South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
Sibonge umculi uThemba Nkiwane leqembu lakhe lesiqholo seJwane uBenedict Nhlapho bexoxa labo ngedlalade elitsha elithi lomhlaba. Iqembu lenguqu elesizwe elama Warriors lize lenelisa ukusuka elizweni lilubhekise kwele Malawi kuyadlala umdlalo wenkezo yeAfrican Nations Cup kusasa ngemva kokuphiwa imali ngumprofiti uWalter Magaya. Abadlali baleli qembu bakhalale ukuya kwele Malawi izolo besithi bafuna ukuthi baphiwe imali zabo ababemele beziphiwe njalo lokuthi bebengavumelananga leziphathamandla zezifa ukuthi bazaphiwa malini besemdlalweni weMalawi. Umagaya uphathise ngemali eyinkulungwane ezinhlanu zamarand, i-R52,000, ukuhlaziya lolu daba uChris Gando Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezemidlalo uEzra Chisasvanda.
Chris, into le iyadalisa kakhulu kinje njengeZimbabwe lokho kufunzakala into ezinje. Siyangise emhlabeni wonke umdlalo owaziwa ngomnyaka ophile kulomdlalo ozadlalwa mhlaka 13 kunjena nje ukuthi bayemalawo. Kuyayiyangisa okukhulu-ke ubaba uKhadze Dube seyinyanyisile seyangise kakhulu umuntu ongasetshiye umsebenzi. Kukanti-ke mina ngizani ngisolela uhulumende wangikhona ngisola umnyise wesport ubaba uLanga endlanga seyihlulekile la.
Kungafakwa omunye umuntu engabamba ngcono yini umsebenzi lowo kumbe vele imali ayikho elizweni?
Omunye umuntu engabamba ngcono. Ungakhohlwa Chris kule mali ezivela ke-FIFA minyaka yonke eziphiwayo ezifika almost 1 million. Ibuyele 800,000 abakwazi ukuthi yengabi. Ubaba uMagaya wabanika 54,000 besiyadlala e-Coast Surf South Africa. Kodwa-ke Zimbabwe yahle yanqothwa yaphuma besebenzisa i-6,000 kuphela. Enye ngikhona imali akazali ukuthi yena. Imali ziyangena-ke zifa zibuya vele emaklabhini. Ungakhona ukuthi ayele ndaba odynamo zamaklabhu zonke nxa yedlala. Kuyathathwa-ke imali okuthiwa-ke ngeziphi percentage. Imali ikhona iyanga. Amaklabhu lamancane abhadala okuthiwa ngama-affiliation fees. Imali yakhona iyanga. Imali khona ungatshelwa amanga. Imali khona ezifa bayidla. Yikho-ke ubaba uDube sesaba ukusuka esikhundleni. Uyakwazi ukuthi besidla imali.
Khona ubona kuzaphathisa na ukuthi bahambe ngebhasi besiyadlala kusasa?
Akuphathisi ngitsho la kancane. Kakuphathisi kutshengisela ukubana singabantu singenandaba lo mdlalo wenguqu. Ngezindlela ngomthetho ngabe kuthiwa yena uminister wesport usho batshile laba beziphi ukuthi kahle abashiye umsebenzi. Kuyayangisa kathi sibahamba 600 kilometers behamba ngebhasi yena nasibonela ukhochi ethithwa ngama-TV mhlawumbe embethe ingubo ukhochi we-national team omele iZimbabwe esiya khonale keMalawi engena ngebhasini ukuyiyangisayo okukhulu.
U-Ezra Chisasvanda ingcwethi kwezemidlalo bekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Ukugqiba uhlelo lwethu kwesikhangele bezikhokhela, uMongameli Robert Mugabe ulubhekisa eJohannesburg kwele South Africa lapho akhangelele kuyamanyana leyinye inkokheli yamazwe abensundu emhlanganweni we-African Union. amalunga ebandla lezanupf anqobe kukhetho lwayizolo athi lokhu ethakazelele ukunqoba kwawo njalo aselindele ukugcwalisa izithembiso zawo ebantwini. Selugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga.